Impahla leqiniso ikhwelile eZimbabwe nxa siqhathanisa esasilakho ngenyanga ephelileyo lenyanga le esanda kwedlula. Kulokukhwela owenzakeleyo, kodwa bona njengani ama-figures awezimstat angaba aphansi kakhulu, ababa uhanki angaba aphezulu kakhulu. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi kwaba lokukhwela kwentengo.
Nxa sikhangela imbiko le, kulowo mahluko omkhulu kakhulu phakathi kwe-57.5 ekhutshwe iZimstats kanye le-2486% ekhutshwe ngumnumzana Hanke. Kutshoni ke lokhu, kungani kulo mahluko omkhulu kangaka?
Siyakubona ukuthi kwenzakala sibili nxa ama-economists bekhona bezama ukuthi baqhathanise ama-numbers, behlanganise lokhu lalokhuya ukuze babuye le-format yabo kumbe le ndlela yabo eku-calculator intengo leyo. So uzabona ukuthi abanye bazangenezela izinto ezingaba ngama-basics calculation yabo, abanye bazakhipha okunye abangacabangi ukuthi ngama-basics. So khonokho ukwenza ukuthi i-result esingayithola after ama-calculations lawa ihle ithiyane kakhulu.
Sibona kusasa kuyikho lapho okuzaqala ukutholakala khona imali yephepha kanye lama-coin elizweni ezigi le. Libona sengathi ukutholakala kwemali le kuzaphathisa na kunotho yelizwe leZimbabwe?
Angibone uphathisa umnotho weZimbabwe masinya. Esikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi into ezincane ezinjengokuthenga amatamatisi MCN kumbe ugadi public transport bezithathwa amadola ngoba bekungela mali encane okwehlula idola ikhesh. So zabona ukuthi abantu bazaba yini le relief ngokubuya kwama-notes lama-coins lawa. Kodwa ukuthi kungaba lo mehluko masinya, angiboni ukuthi kuzaba lo mehluko masinya.